indebele
amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthokazi omuhle lamhlanje kungolwesibili mhla ka 15 kumfumfu 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje umongameli yamasoni Mnangagwa ususa umnumzana Frederick Shaba esikhundleni sokuba ngumphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano leZimbabwe lamanye ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe.
Kuningi okwenzakalayo ebantwaneni abangamankazana lakubomama okunye okungakhulunywayo kuzwisa ubuhlungu kakhulu mina njengomuntu ongumama njalo lozele amantombazana.
I-United Nations ithi kulabesifazana abayizigidi phose ezingamakhulu amane 370 million emhlabeni jikelele abadlwengulwa bengabantwana.
Indube esibhekane nazo ziningi kakhulu ngoba manje izifuyo esizifuyileyo ziyacuba, amanzi awekho, indlala isihlasele kahle kahle ngoba manje sewuzithola labantwana bengasakwazi ukuthi baye ezikolweni.
Kunanzwa usuku lwabesifazana bemaphandleni olwe International Day of Rural Women, abeZimbabwe bekhala ngendubo ezigoqela indlala. Baphila nzima abasakhulayo abaningi eGwanda ngenxa yokonakala komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli yamasoni Mnangagwa usesuse umnumzana Frederick Shaba esikhundleni sokuba ngumphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Owe-Foreign Affairs wamfaka kugatsha lwezemfundo yaphezulu olwe-Higher and Tertiary Education. Obe ngumphathintambo walolu gatsha usikhwicamfundo Amon Murwira nguye ongene esikhundleni sikaShaba. Akwaziwa ukuthi kukhona na okusolwe ngumnankagwa kuShaba yena okhulume emele emhlanganweni we-United Nations General Assembly kumaviki asanda kwedlula. UShaba wake wamela iZimbabwe kumanyano lo eMelika. Kasenelisanga ukukhuluma laye uShaba kanye lesikhulumeli sikamnankagwa umnumzana George Charamba ngalolu daba.
The Voice of America, VOA.
Ugatsha lomanyano we-United Nations olubona ngenhlalakahle yabantwana olwe-UNICEF luthi kulabesifazana abayizigidi phose ezingamakhulu amane 370 million emhlabeni jikelele abaphilayo namuhla abadlwengulwa bengabantwana bengakafikisi iminyaka yokuzalwa elitshumi lasishiyagalombili 18 years, okuludaba olubhahe kakhulu laseZimbabwe. Kugwalo lwayo lokunanza usuku lwe-International Day of the Girl Child, i-UNICEF ithi amazwe asemhlubulweni we-Sub-Saharan Africa yiwo ahamba phambili kuzehlakalo zokudlwengula ngabantwana abayizigidi ezingamachumi phose ayisishiyangalombili 79 million, elandelwa ngamazwe asempumalanga kusiya ngasezansi yezwekazi lase-Asia wona alabantwana abangu 73 million asebeke badlwengulwa. I-UNICEF ithi nxa kubalwa labesifazana abahlukuluzwe ngokocansi kodwa kungela kudlwengulwa phakathi bedlula izigidi ezingamakhulu ayisikhombisa 650 million emhlabeni jikelele. Umbiko lo uza ngesikhathi abesifazana beZimbabwe bekhala ngokuthi ziyanda izehlakalo zokudlwengulwa ikakhulu kwabantwana. Imizekeliso ikoqela umntwana obelethe eleminyaka isishiyagalolunye 9 years kuminyaka emibili edluleyo ngemva kokudlwengulwa. Kanye lomunye oleminyaka elitshumi lantathu 13 years obikwa edlwengulwe ngumfundisi obelethe neviki ephelileyo. Sixoxelo lwela amalungelo abesifazana unkosozana Linda Mpofu.
Iripoti leyi ekhitshwe yi-UNICEF ihlasimulisa umzimba. Kubuhlungu okwenzakalayo emhlabeni njalo leZimbabwe ngigoqela khonapho. Inamba le ekhitshwe yi-UNICEF mbone ngani futhi incane kakhulu. Singayidabula si-edeli sibila amanamba ngoba kuningi okwenzakalayo ebantwaneni abangamankazana lakubomama, okunye okungakhulunywayo okufihlekileyo. Kuzisa ubuhlungu kakhulu mina njengomuntu ongumama njalo lozele amantombazana. Indlela abantwana abangamantombazana labomama abaphethe ngayo ibuhlungu kakhulu ngoba kuvele abenziwa abantu. Yikho obaba besenelisa nje ukuzithathela bengacelanga, benelisa ukudlengula umntwana omncane kakhulu, umntwana ongakabi kwazi lutho ngezocansi. Kubuhlungu kakhulu lokho.
Obaba abayibo abadlengula abesifazana esikhathini esiningi, ungathanda ukuthini kubo?
Engingakutsho ukuthi labo kusafanele ukubana baphiwe imfundiso. Into enzisa ubuhlungu ukuthi kulabanye obaba ababamba abantwababo babadlengule sibili or babambe omkabo. Le yi-behavior sibili ongamelanga siyivumele njengabantu siphila. Kumele sibili lakho kureyize i-awareness, kukhitshwe information. Obaba labo bafundiswe bananzelele ukuthi into abayiyenzayo ayilunganga. Loba singathi ke ngababotshwe sibili laba abadlwengulayo, umuntu agwetshelwe ugodo ukuze kube leyisibonakaliso sokubana into leyi imbi kakhulu. Abanye nyangibezwe sibili besithi ngangcono baqunywe amaphambili lawo, ngoba kubuhlungu lokho, kubuhlungu lokho. Kodwa bengakaqunywa asikhankasenini kakhulu umhlaba wonke jikelele, abantu baze bagcine benanzelele ukuthi isenzo leso asilunganga.
Unkosazana Linda Mpofu ulwela amalungelo abesifazana. Sixoxelaye ekwele Canada. Uhulumende weZimbabwe yena uthi wenza konke okusemandleni akhe ukulwisana lalolu dubo. Ngenyanga edluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa usayine umthetho we-Criminal Laws Amendment Protection of Children and Young Persons Bill owenza kube licala ukuya emacansini lomntwana oleminyaka ephansi kwelitshumi lasishiyangalombili 18 years. ELeBotswana lithi luyaqhela uhlupho lwabantwana baseZimbabwe abathunyelwa kwele South Africa ngabazali babo behamba ngomalayija bengelancwadi eziqondileyo. Omalayija abenza lokhu babutshwa njalo nje besetheswa umlando wokuthwala abantwana laba ngaphandle komthetho, i-child trafficking. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Amapholisa kweLeBotswana asanda kubamba abantwana abalitshumilane ababevela eZimbabwe belubhekise eGoli behamba ngomalayitha. Abantwana besikolo laba abadabuka eCholocho bahlala phose inyanga ezimbili emapholiseni eFrancistown baze bazolandwa ngabazali ngesikhathi isiphathamandla kweLeBotswana ziqinisa ukuthi bazakhululwa kuphela uma bethathwa abazali abalemvumo kuphela. Amapholisa kweLeBotswana athi adaniswa ukuthi uhambisa abantwana kwele South Africa usetshenziswa amalayitha uya kuqhela. Kulaba mbalwa umalayitha beZimbabwe botshwe phezu kokuzama ukudlulisa abantwana besiya South Africa, kodwa amapholisa eBotswana athi ukubotshwa kwabo kukhanya akuphathisi. Osebenza ku-ofisi yomeli weZimbabwe leBotswana, umzana Francis Chimina, utshele iStudio 7 ukuthi baphezu kodaba lolu besebenzisana lamapholisa ukubona ukuthi kungenziwa njani ukuqeda okuhlanganiswa yabeZimbabwe kwele Botswana. Umnumzana Sifas Chuma uthi abazali kumele bazame ukuthi bengafaki impilo zabantwana engozini.
Kuningi abantu abathwala abantwana abangalabazali abakwenza ebantwaneni kakhulu in terms okuyizinto ze-abuse. Imithetho leyi ilande ukubana ivikele abantwana. Ngoba wena uyabonga umzali ukhangelele kuphela ukuthi ezofika kodwa ukuthi kwenzakaleni emntwaneni besuka lapho athethwe khona ezofika ekhaya awukwazi ungumzali. Izinto ezigcina sezitraumatize abantwana impilo yabo yonke besehluleka lokuthi bangatshela bani ngoba umuntu okade buye ezomthwala umuntu othenjwa ngumama kumbe ngubaba.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabeZimbabwe abahlala eSouth Africa umnzala Ngqabutho Mabhena la usekela umbono kaChuma.
Siyagxeka kakhulu into eyenziwa ngabazali abasebenza emazweni ikakhulu ezweni laseSouth Africa ukuthi nxa sisiya kusikhathi sekhefu kumbe izikolo zivaliwe ekhaya bese bethi omalayitsha babuye labantu ababo bengela amapassport sihlala sikhuza iminyaka yonke.
Umabhena uthi kumele abazali baloyise ukuthi abantwana balincwadi ezifaneleyo njalo bengaqhinisi umkhuba wokuthi babaphathise omalayitsha.
Njengoba sisiya kuholiday lekhisimusi, labo abafisa ukuthi abantu ababo bezodlala ikhisimusi lapha abakhona kumele babone ukuthi balencwadi ezilungileyo zokuhamba esingathi ngamapassport. Umzali akahlele kuhle alungise izimali ehambe ayethatha abantwana abuye labo.
Abazali uma behamba labantwana kumele babe lamaphepha aqondileyo ongaba ngenye yembangela yokuthi bagcine besebenzisa omalayitsha. Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana umzana Stanley Ncube uthi lolu ludaba olunzima oba ingenye yalilazwe incwadi ezifaneleyo ikakhulu abahlala emaphandleni.
Abazali babantwana labo abala maphepha, abala incwadi, abala zithupha, abala mapassport, bahamba labo baye eGoli bathi abantwana bengalazincwadi lezo.
Kule ndaba ezingamachumi amathathu lanye zabomalayitsha beZimbabwe abalinde ukuthoniswa amacala abo kumthethwa ndaba kwele Botswana. Abanye sebeqale ukubika ngenxa yokuhambisa abantwana ongelamvumo i-child trafficking. Kodwa amanye amagqwetha amele omalayitsha laba athi akumelanga betheswe umlando we-child trafficking ngoba okwabo yikweqisa abantwana umngcele ongekho emthethweni ongaba isigwebo sokuhlawula imali kuphela. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Abesifazana bemaphandleni eZimbabwe bamanyanela abanye babo emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni usuku lokubaqakathekisa olo International Day of Rural Women bekhala ngendubo ababhekane lazo ezigoqela indlala lokusilela kwamanzi. Usuku lolu lwahlelwa ngumanyano we-United Nations njalo lonyaka lunanzwa phansi kwendikimba ethi Rural Women Sustaining Nature for Our Collective Future, Building Climate Resilience, Conserving Biodiversity and Caring for Land Towards Gender Equality and Empowerment of Women and Girls. Kule ndlala emangalisayo eZimbabwe lonyaka ehlasele izakhamizi zemaphandleni ezedlula izigidi eziyisithupha 6.2 million zona ezidinga usizo lokudla oluphuthumayo. Sixoxe lomholi wenhlanganiso esebenza labesifazana bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Sethekele Jabangu.
Lelo lusuku olucakatheke kakhulu kithi njengabomama basemaphandleni ngoba manje sisuka sikhangela emuva la esisuke khona singabomama ngoba kade singabomama ade bencindezele kakhulu. Kodwa ngenxa ye-organization yase-Wodaz ethe yasithuthukisa yasifundisa ukucakatheka kukamama sesikwazi ukuthi nathi sizenzele imisebenzi yethu, sesikwazi ukuthi siziphilise nabantwana, sihambise abantwana bethu ezikolweni, sibeke ukudla etafuleni. Ma ngabe kufika usuku olunje lokuthi sibungaza ukuqakatheka kamama, sizizwa siphakamisele amahlombe phezulu, siyazicelebrate ukuthi la esisuke khona nala esikhona sokunomehluko omkhulu kakhulu.
Ungathi yiziphi inkinga elibhekane lazo?
Hey, indubo esibhekane nazo ziningi kakhulu ngoba manje izifuyo esizifuyileyo ziyacuba, amanzi awekho, indlala ikhlasele kahle kahle ngoba manje sowuzithola labantwana bengasakwazi ukuthi baye ezikolweni ngoba yona le imali encane eliyitholile sokumele ukuthi nizame ukuthi nithenge okokudla nizathenga impupho ingayiqedi lenyanga siphakathi kohlupho olukhulu kakhulu uhlupho olukhulu kakhulu ngoba sifelwa izifuyo and izifuyo yindlela yethu ukuthi siziphilise emaphandleni ngoba imisebenzi ingekho so ithemba liyasiphelela mangabe sesifelwa izifuyo kanje ngoba angeke size senze nama gardening services amanzi awekho amanzi siyajinjisa nokukhelela ukuthi namhlanje mawukhelele le mizi kusasa kuyakhelela emini kwenzela ukuthi wonke abantu bekwazi ukwenela
ukuze impilo zenu zithuthuke njengabe sifazana bemaphandleni lingaphathiswa njani
besicela ukuthi uhulumende maye ngasenzela iplan yokuthi maybe sikwazi ukuthola amanzi maybe amabhoholu asigebhele nemigodi ukuthi siyakwazi ukuthi ama-gardening services ethu ayakwazi ukuqhubeka noba kube kuyisikhathi sokuthi amanzi awekho kodwa siyakwazi izinto ezinjalo ziyakwazi ukuphila njalo siyabe sikwazi nezifuyo zethu zingakwazi ukuthi siphile sikwazi ukufuya inkukhu silime sifuye inkomo sifuye imbuzi yonke into ihambe kahle ngoba into engathi ibambile kakhulu ngamanzi makushota amanzi yonke into ayihambi kahle
Unkosikazi Sethekele Jabangu ngowenhlanganiso esebenza labesifazana bemaphandleni eWomen Development Association of Zimbabwe. Kwezivela kwamanye amazwe, inhlanganiso yomdlalo wenguqu kwele Libya ithi iqembu leNigeria Yilo elidale ukudluliselwa phambili komdlalo weAfrica Cup of Nations obumele udlalwe phakathi kwamaqembu omabili. Kodwa ele Nigeria liyakulandula lokho lisithe lihlaliswe kwamahola alithumi lasithupha 16 hours egcekeni lendizamchina ngemva kokutshelwa ngabaphathi intambo beLibya Aviation Authority. Ukuba akumelanga indizamchina yabo iphaphele kulelo dolobho kubike abeReuters. IReuters ibika njalo ukuthi umanyano wamazwe omhlaba weUnited Nations uthi kumele kuhlolisiswe ukubulawa kwabantu abangamashumi amabili lambili ababhonjwe libutho lakwele Israel izolo esigabeni se-Aito kwele Lebanon. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika. Kuvamile ukuba impumela yokhetho lukamongameli ivele kuzabelo ezingeyamelanga kubandla thile okuthiwa ngama-swing states. Izabelo lezi yizo ezikhetha abantu abangena e-White House okudala ukuthi labo abakhankasela ukhetho bafake imali enengi bekhankasa kulezi zabelo. Ama-electoral votes atholakala ezabelweni lezi yiwo aqakatheke kakhulu kukhetho. Utaboka Ncube uyachasisa.
Izabelo lezi ziqakatheke kakhulu ekukhetheni umongameli. Zivame ukubona imikhankaso ephezulu njalo elemali emangalisayo ngoba ziqakathekiswa. Kusebenza njani lokhu? Izabelo eziningi kwele Melika kuyaziwa ukuba zilombala obomvu kumbe oluhlaza kwesibhakabhaka, kodwa ezabelweni zama-swing states kayaziwa impumela yokhetho. Onqoba kukhetho lukamongameli kumele athole ama-electoral votes 270 phakathi kwe-538. Lonyaka iArizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, leWisconsin yizabelo eziphethe amakhiye okuya eWhite House. Zilama electoral votes afika 93 angathathwa yilabo abalombala obomvu kumbe oluhlaza okwesibhakabhaka. Izabelo lezi zivame ukuba lempumela elamavoti amalutshwane ehlukanisa ama-Republicans lama-Democrats. Okuncane okungaguquka kulakho kuba isabelo sivotelwe uKamala Harris kumbe uDonald Trump. Sike sakubona kusenzakala lokho. Ngomnyaka ka 2016 uTrump wanqoba ePennsylvania amavoti ayisilinganiso se 0.7% wathola ama electoral votes 20. Kwathi ngomnyaka ka 2020 uJoe Biden wanqoba esabelweni lesinye 1.2% okwenza wayangena eWhite House. Ngomnyaka ofanayo uBiden wanqoba ngamavoti 12,000 okwenza sathathwa libandla lamaDemocrats. Kwase kuleminyaka engamachumi amathathu isabelo lesi siphansi kwamaRepublicans. Ama-swing states kawaqedakali loba kusobala ukuba azadlala indima enkulu kukhetho luka-2024. Nanko ke ama-swing states yiwo alakho ukukhetha umongameli kukhetho lunye ngalunye kusobala ukuba azadlala indima enkulu kukhetho oluzaqhutshwa ngo-2024. Ezabeneni lezi wonke amavoti ayafunakala.
Sivonge uTabo kaNcube weStudio 7. Wezabatsha abasakhulayo abanengi eGwanda abathwele nzima ngokusilela kwemisebenzi bathi sebephila ngokubamba-bamba lokwemba amatshe aligugu. U-Albert Ncube uyalandisa.
Abatsha laba bathi bathwele nzima eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. Abanye babo baphutsha isifundo emakolitshini emfundo yaphezulu kodwa kabayitholi imisebenzi. Kulabanye babo abazama ukusuka eZimbabwe beyedinga imisebenzi kwamanye amazwe. U-Reason Dube ngomunye labo abake bazama ukuyaphanda impilo eSouth Africa.
Kuba nzima ukuthi ungontanga usume from pants emhlabathini uze ume ngenyawo zakho zombili ukwanisa ukuthi unayekele ifamily yakho noma into esimbi ukuqala ifamily yakho nje. Kuba nzima ngoba ngezikhathi eziningi uyabungela la uzoqalela khona nguwe mhlawumbe wokuqala ufuna ukuziphakamisa.
Okwamanje uthi uphila ngomsebenzi wokulungisa impompi zamanzi.
Yiyo sekuyi-full time job yami uma ngikhanyela ukuthi nxa kuthiwa ngivuka ekuseni ngiye emsebenzini ngenza umsebenzi weplumbing. Abantu bayambiza ngihambe ngiyesebenza kodwa lami nxa ngikhanyela ngiyabe ngibona ukuthi angabe lawo amandla ukuthi ngizibambele umsebenzi lwana ngiyime kodwa ngisafunda ngisayaphambili ukuthi le nto le ibanjwa njani ukuze ngohamba kwesikhathi lami ngiphumelele.
La mazwi agcizelelwe ngu-Alan James Dube yena ophila ngokuthengisa okudliwayo amaphayisi othi njengabatsha bathwele amagapha avuzayo njalo beludinga uncedo.
Akula enye indlela esingaziphilisa ngayo ngaphandle kokuthi senze imisebenzi yezandla. Yikho kubhadalayo, yikho kuphilisayo ngalesi sikhathi. Leli lizwe izinto azimanga kahle ngendlela esingathi ingakwazi ukuqhatha abantu bonke nje jikelele, especially ontanga.
Unkosikazi Bongwe Dube ngumqoqi wenhlelo kunhlanganiso yabatsha e-Community Youth Development Trust eGwanda. Uthi bazama ngazo zonke indlela ukuthi amaphupho abatsha afezeke.
I-issue ye-unemployment iyaba-affecta kakhulu ontanga. Bayaswela into yokwenza besine sebesenza izidakamizwa, i-drugs and substance abuse, enjalo abanye besine sebengena ku-crime ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. Kuyadingeka ukuthi kube lama-job opportunities avulekayo for ontanga.
Abaphathi bedolobho leli bathi bale misebenzi yabatsha. Umnumzana Edgar Ncube ukhansila kaWard 6 uthi kuningi abakuzamela abasakhulayo.
Siyalwisa ngendlela zonke ukuthi njengoba sibona usizo olukhona ngenxa yokuthi ontanga abayitholi imisebenzi. Thina as i-council I think ngathi we are the first council eGwanda eya implementa i-youth policy. Ngokunjalo futhi siyamake sure ukuthi nxa kuzavela imisebenzi ecouncilini abantu abatsha they are catered for and bayananzelela ukuthi labo kumele babe part of it. As it is sisanda ukwenza an advert esikhangela ukuthi abantu abatsha bazaqhatshwa. Sifisa ukuqhatsha ama-firefighters, sizaqhatsha futhi amapolice.
Urhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa uthule nhlelo zokuthuthukisa abatsha eZimbabwe ezigoqela ezokulima, ezokufuya inkukhu lembuzi lezinye. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ithi uhlelo lwekhansili yakobulawayo olokwakha idamu elizabizwa ngokuthi yi-glass block kumbe obopoma elikhangelelwe ukulethela leli dolobho amanzi ngesiphangiphangi lulakho ukubhekana lemigoqo eminengi. Uhulumende osevumile ukuthi uhlelo lokwakha leli damu luqhubeke, njalo usodolobho wakoBulawayo umnumzana David Coulthard uthi lingagcwala leli damu lizasebenza kuze kufike umnyaka ka-2037, bese kudingakala ukuthi kube lamanzi avela kugwayisha ngani lezinye inhlelo zokusebenzisa amanzi kanenginengi ngemva kokuwahlanza ezerecycling. Kodwa umnumzana Gumlani Maphosa, umqondisi weMathebeleland Institute for Human Rights, utshele osithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi usexwayise ikhansili ngengxaki ezingaba khona.
uBulawayo iproblemu yakhe kakhulu ayisikho ukuthi kalazi ndawo lapha angathola khona amanzi, kodwa iproblemu yakhe ukuthi amadamu akhe kawagcwali. That's number one. Number two, silalokhu okuthiwa yi-non-revenue water, okutho ukuthi amanzi esiwaklinayo siwapompe ayalahleka engakafiki ezindlini. Yinkinga ngoba khathesi i-non-revenue water yethu ku-52%, okutho ukuthi ungapompa asithi 10,000 liters yamanzi usithi wasezindlini usuwaklinile, about half of them, over 500,000, ayalahleka endleleni. So sisuka sibe worried nxa abantu bekhanya besiba lamacebo amahle angalungisi iproblem, ngoba khathesi icebo elimele libe khona ukuthi silungisa njani non-revenue water. Ilicebo lakuqala eliqakathekileyo esithi immediate. Then icebo lesibili okumele sibe lalo ukuthi senzani ukuthi amadamu kaBulawayo agcwale, ngoba ungananzelela amadamu ethu ahlala eku around 50%, 52%. Ukuthi ukuthi amadamu ethu singalungisa ukuthi agcwale, amanzi sizahlala silawo. Okwakhathesi yona le ibhophoma yona leyo ungayikhanyela okukhulunywa ngayo, layo ikucatchment area yona le elamadamu angagcwaliyo. So umbuzo wami uhlala usithi okuzenza leli lona ligcwale, okwenza lawo amanye engagcwali kuyini? Ngoba ungananzelela lona naliphansi lawa aphezulu, and indawo lapho elikhona yona le indawo esithi thina isilinyazwe ngamakorokoza venza ukuthi amadamu ethu engagcwali. That's problem number one esilayo, and kasiboni muntu okhuluma ngakho khonokho. Yikho sicina sizibuza ukuthi indaba yebhophoma izosilungisela iproblem yethu kumbe into yabantu nje abazama ukuzenzela izimali ngendlela eziphansi. Then into yesibili, asikhangele indaba yamanzi ukuthi azaba yimalini, ngoba ibhophoma leyi phela i-onwa yi-private player. Okuthi ukuthi khathesi nxa ukhangele indlela esipompa ngayo amanzi, wona lawo amadamu ka-city council bayabhadala izinwa. U-city council uyabhadala izinwa, asuke lapho u-city council atreat-e amanzi, abe sehlanganisa indleko zona lezo zombili, abe sengibhila mina njengomuntu onatha amanzi endlini yakoBulawayo. Khathesi kungaba lebhophoma kuthi ukuthini, umnikazi webhophoma phela laye uzaqala abhadala izinwa, then abesethengisela i-city council, then i-city council ibisi-treater, then ibisiletha kimi. Okutho ukuthi sokule bantu abathathu abakhona aba-involved emanzini lapha, and omunye wakhona ngu-private player odinga ukwenza i-profit. So amanzi kawasoze dure yini, eqinisweni ukuthi amanzi asezadura kakhulu kulalokho akade sikubhadala khathesi. So ngaleso sizathu ibhophoma ayila solution kithi, angiboni mina iyisolution ezosinceda njengabantu bakoBulawayo ngezizathu lezi engiziqambileyo.
Umnumzana Khumbulani Maphosa, isiphathamandla senhlanganiso yamaThebeleland Institute for Human Rights, ubexoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Uhlelo Live Talk, The Connection, namuhla sixoxa ngokwethulwe yi-UNICEF, yona ethi kulabesifazana abayizigidi phose ezingamakhulu amane 370 million emhlabeni jikelele abadlwengulwe bengabantwana. Kwanele Mthwakazi likhumbule liyalandela-ke uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo, lilale.